Lokhu kuphume emthethwandaba kaMantshi lapho umqondisi ogatsha lwamapholisa olwelo and order eHarare umnumzana Edmore Nganga ube eze ukuzofakaza ngodaba lolu. Usikhala wethesa icala lokuthotshozela uDlakela ngemva kokutshengisela ukwenzakala ngoNtulikazi 2020, abatshutshisi besithi wayefuna kube lokunye ukutshengisela. Abatshutshisi banikeze idale umfanekiso wevidiyo lapho uSikhala akhanya khona esendaweni engathi liganga ekhuthaza ukuba abantu batshengisele. URunganga ebuzisiswa ngamagqwetha ngodaba lolu uthe ulobufakazi bokuba uSikhala wayetshotshozela uDlakela ngoba uyamazi njengomuntu othanda uDlakela. Idale liphinde laphiwa i-audio eyenziwa phakathi kwentatheli izindaba uSimba Shikanza oyezimayi loSikhala lapho ayekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele. Ebuzisiswa ngamagqwetha kaSikhala ukuba icala leli lenzakala ngaphi, uRunganga wehlulekile ukutsho amagqwetha esithi lokhu kutshengisa ukuba kenelisi ukwenza umsebenzi wakhe. Ekhuluma lentatheli izindaba omunye walabo abamela uSikhala kudaba lolu umnumzana Jeremiah Bhamu uthi akula bufakazi kulokhu okushiwo ngamapholisa.
We proceeded with the trial against Job Sikhala in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding
siqhubekile ngodaba lukaSikhala lapho etheswa khona uJojozela odlakela ngo-2020. U-officer commanding law and order OCID uphe ubufakazi.
And the matter was rolled over to tomorrow for trial continuation.
UBhamu uqhubeke esithi kusobala ukuba abachuchusi sebephonga ukuphandaphanda lapha lalaphaya befuna udaba lolu luqhubekele phambili kungela bufakazi obucacileyo becala elenziwa nguSikhala.
We lamented before the court the fact that the state is showing disdain or disrespect.
Siyakhala ukuba abachuchisi abalandaba lodaba lolu besithe udaba lolu luzaqhubeka emini sebesithi baphatheke ngokunye. Abachuchisi sebesithi balokunye abafuna ukwenza emini.
At 2:30 so they can't sit at 2:50.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Mafa uthi uSikhala uyahlukunyezwa.
Yeza ilanga elizithutha. Lokho abakwenza uSikhala kusasa kuzakwenziwa kubo. uSikhala uzaba free. iZimbabwe izaba free. Wonke umuntu uzaba free. Kodwa ke laba abaphula imthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile. Ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna. Sibuhlungu sifuna uSikhala ebe lemoli yakhe njengomunye umuntu.
Udaba lukaSikhala luzaphenduka ngomvulo kuvikezayo ngemva kokuba umtshutshisi unkosikazi Dendai Shonai etshele uMantshi unkosikazi Vongai Mutshutshuti Guriro ukuba kenelise ukuqhubeka ngodaba lolu kusasa langolwesihlanu. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare. Nimlondolozi Ndlovu.